Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-14 Nhlolanja 2023 ngoChris Gande. Sisithi lilanga le-Valentine's Day lamhlanje ilanga lothando. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lilandula imbiko ethi amalunga alo atshaye alimaza abalandeli bebandla le-ZANU-PF egogwe nembudziya ngesonto.
Sithola ukubana ke kube lokuhluphana phakathi kwabo le ndaba zabo zokuhluphana mayelana lama-demitation le ndaba zama-constituents. Kulusizi ukubana ke bathi thina singabe si-involve.
Abalwela ilungelo loluntu sebekhuthaze amabandla ezombusazwe ukuthi alondoloze ukuthula phambilini kokhetho lwalonyaka kulandela izehlakalo zodlakela eziqhamuke elizweni kundawana ezithiyeneyo.
Kodwa ke ngibonayo ukuthi sikhuluma labo sopolitiki abala abangalaleliyo, abangathembakaliyo, abanye bakhona bazenza abafundisi, babe bekhuluma amavesi kodwa beqeda lapho bathumele abalandeli babo ukuthi bayetshaya abantu.
Lamuhla kuhlelo lwethu lwendaba zokhetho sixoxa nommela isigaba sevungu enkabazwe umnumzana Omegas Banda, yena othi kuthuli kulesi sigaba phambilini kokhetho.
Thina njengebandla le-CCC lapha eMadibeng South silokudana kakhulu ngesenzo samapholisa, mhlawumbe ngithi ngesenzo seZANU-PF, ngoba lokhu kusegcekeni kuba akusiyo mapholisa akwenzayo kodwa isitha sethu esesabayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lilandule imbiko ethi amalunga alo atshaye alimaza abalandeli bebandla le-ZANU-PF egogwe nembudziya ngesonto. Umsakazo we-ZBC ubika ukuba kulabantu abambalwa abalimele kakhulu ngemva kokuhlaselwa ngamalunga ebandla le-CCC. Enkundleni zokuxhumana zomsakazo lo, kulemfanekiso yabantu ababili ababonakala njengani balimele, omunye wesifazane ulalisiwe esibhedlela ebhanditshwe ikhanda elikhanya like lavuza igazi. Amapholisa athi asacubungula lolu dlakela njalo kubotshwe umuntu oyedwa. Isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Jaramba eloba enkundleni ye-Twitter uthe abenze lesi sihluku bazawukhomba olotshwala. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Siziba utshele Studio 7 ukuthi amalunga e-ZANU-PF abelwisana wodwa kubangwa izikhundla.
Ngiyabonga kakhulu yethu nabeslo mhlangano wethu ke egogwe umhlangano tukambe kuhle gogwe nembudziya izanu pepe ifuna ukudisrupt meeting njengenhlala yenza kodwa ke sithola ukubana ke kube lokuhluphana phakathi kwabo le ndaba zabo zokuhluphana mayelana lama-demitation le ndaba zama-constituents. Kulusizi ukubana ke bathi thina singabe si-involved kwindaba zodlame, thina sikhola ukubana abantu kufanele sikhampene lokusebenza ngokuthula njengabantu banye ke sikukhulumayo ke sikwaziyo sikuphi praktiza silenduba ehlangana lazo kubana ama-program ethu ayaliswa endaweni ezijene. Sizabe sile press conference yethu ke iviki iqalisa ke ubana sikhulume mayelana ke lo daba lwedlame lodlakela ehlangana labo kwenzeni ama-program njalo lokuyaliswa ke kokwenzwa kwama-program kethu ngamapholisa. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga mnumzana Gift Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Abalwela ilungelo loluntu sebekhuthaze abamabandla ezombusazwe ukuthi balondoloze ukuthula phambilini kokhetho olukhangelelwe ukuqutshwa lonyaka kulandela izehlakalo zodlakela eziqhamuke endaweni ezijeneyo zelizwe. lapho ibandla elibusayo leZANU-PF leliphikisayo leCitizens Coalition for Change kuthiwa bayalwa. Ukuze sihlaziye lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomfundisi Angliston Sibanda oyingcwethi kwezombusazwe.
Ukuxwayisa sihlala sixwayisa ukuthi abantu kabathandane, abantu bananzelele ukuthi ukuchayana lokulimazana kubangwa ezombusazwe kakusincedi. Kodwa ke ngibonayo ukuthi sikhuluma labo osopolitiki abala abangalaleliyo, abangathembakaliyo, abanye bakhona bazenza abafundisi, babe bekhuluma amavesi kodwa beqeda lapho bathumele abalandeli babo ukuthi bayachaya abantu, kumbe bathumele abalandeli babo ukuthi benze engani bachayiwe. Kulolu dlakela oluba khona oluyabe lungolo lwamaqini ukuthi abantu bachayene, bese kusiba lodlakela olwenzelwa ukuthi kuthiwe kulodlakela into ezimbili ezijiyeneyo, kusiba lodlakela olokuthi abantu bayahamba bayegolomba abanye ukwenzela ukuthi labana nxa sebebachaya sebe-responda labana abanye abagolombiweyo, bona bese bethatha amavidiyo bahambise emazweni wonke balithumele khonapha emsakazweni bathi besichaywa besichaywa sichayiwe, kodwa ukuthi bona bachaywe benzeni babe bengasakukhuphi. Kube lodlakela okuthiwa kwenzakala udlakela, udlakela lwangikhona kudingakale kuswelakale ukuthi kuvele kuhambe njani, kanti ludlakela olwenzakale ukuthi olwenziweyo ukuthi abantu umhlaba wonke ubone engazani kube lodlakela.
Singabona lolu ukhetho lungolukhululekileyo yini okokuthi impumela ayisoze ithandabuzwe ngumuntu, njengoba sibona ukuthi abesisisi bathi bayavinjelwa ukuqhuba imihlangano ngakho abakhankasi kuhle.
Ukhetho lolo uluvele soluhlelo aba yizigwenxa kusukusele ekuqaliseni. Ngithanda ukuthi ngazise umthwakazi ukuthi abantu bonke ukuthi lokho esikubonayo yikuqhubeka kokwegodlakela kumbe idrama eyaqala ngo-August 1 ngo-2018. Abantu be-MDC, MDC Alliance ngaleso sikhathi, khathesi siyatshintsha amabhatshi silasithwa yi-CCC, bayakwazi ukuthi akwenzakali ukuthi banqobe ibandla leZANU-PF. Kodwa kumele baqhubeke besenza izikechi lezi, idrama lezi, ukwenzela ukuthi amazwe angaphandle ala yiwo abanika imali, abayiwo abawasebenzelayo, aqhubeke banika imali. So kabazimiselanga futhi bakwazi labo ukuthi abasoze banqobe iZANU-PF, ngoba iZANU-PF eZimbabwe nationalistic state ele okuthiwa ngobuba umnumzana uJonathan Moyo wathena kuthiwa yi-entrenched statecraft, ukuthi uhulumende ugxilile emakhaya, ugxilile yonke indawo ohamba ubhoda khona ukuphefumula uhulumende. Ungafika emakhaya ngalezikotshweni eziboraneni uphefumula uhulumende, ngoba osobhuku babe khona phana bemele uhulumende, bemele iZANU-PF. Akufani ukuthi nxa kuzadlala i-Highlanders le-Dynamos kumbe i-Manchester United le-Arsenal lihle livele lisuke lihle lihle kuhle abantu bahle basuke bathi wena unompembe lowu akaqondanga, kube lo msindo umdlalo ungakaqali. Ungabona abantu beseza njalo ngabantu abesaba umdlalo, abakwaziyo ukuthi umdlalo wakhona kasuze banqobe. Ngithanda ngicine ngelokuthi eZimbabwe vele into eyenza i-politics yethibe lodlakela ukuthi abantu ngake ngakhuluma ngiyaphinda, abantu benza i-politics ngezisu, bafuna ukuthi badle bonke futhi abeZANU-PF labe-CCC.
Lo ke ngumfundisi Angliston Sibanda oyingcwethi ecubungula izombusazwe njalo elwela ilungelo loluntu, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele nkulu,
asambeni madoda siyovota.
Lamuhla kuhlelo lwethu lwendaba zokhetho sixoxa lomela isigaba sevungu enkabazwe umnumzana Omega Sibanda ongowebandla leZANU-PF othi kuthuli kulesi sigaba phambilini kokhetho. Kesizwe ingxoxo esiyenzelayo.
Linjani lonke sizwe seZimbabwe. Mina ngikhuluma ngu-Honorable Omega Sibanda owevungu constituency. Hayi, ngapha kithi umumo muhle kakhulu sikhangela ama-election abuyayo. Abantu bayananzelela ukuthula, akula muntu ohluphana ohlukumeza omunye, akula muntu ohlukunyezwayo. Into zonke zihamba ngendlela enhle ehlelekileyo. Njengoba upresident wethu ubaba uMnangagwa esho ukuthi peace, unity and development. Abantu bakithi bale mfundiso bayakunakekela khona lokhu, and angikaboni lokhu embhoda. Ngibhodile kakhulu kakhulu nge-constituency yonke, ngihamba phela ngisenza inhlelo zami ze-development. Hayi, development inhle kakhulu abantu bathaba bakhululekile angahlangani lomuntu ongani lokuxoxozela ngenxa yokhetho lobuyayo konke ngubonayo ukubambana kwabantu konke ngubonayo ukuthi abantu babambene bathabile kakhulu ukuthi kwenze uhlelo lokuba lama elections uDuba nje selukhangele ukuthi abantu abaningi kaba registanga ukuvota abalazithupha abalalidokodwa ke ngiyathaba ukuthi uhulumende kaba umnangagwa selungisile njalo ukuthi baphenduka abantu bezeki labe birth certificate and ID registration abe registered bayeza so ngikhangela ukuthi konke lokhu kuzalungiswa kuqonda mina ngwami kuyami constituency Vungu kakhulula muntu ohlukumezwa angaboni lutho njalo angiboni kuzaba khona ngoba abantu beVungu bayakwazi bakufuna ungakhohle ukuthi iVungu yiconstituency esezandleni zeZanu PF mina ngu MP weZanu PF njalo ke angiboni ukuthi kulomuntu ongahlukumezwa omunye lo muntu ongavotela omunye umuntu ongasiye president ubaba umnangako ngiboni ngani uthandekile lapha iZanu PF ithandekile njalo siyaphambili asikhangela ngemuva konke okuhlela lapha kuhlelekile
ubona abe opposition banjani khona ngapho sizwa bekhala kwezinye izigaba besithi bayaliswa ukuthi bayenze imhlangano khona ngapho ke liyalibabone yini
lokho engikuzwayo okuchoyo ukuthi kule violence achikitabula lutho kakhula ufuna ukukampena bayangena bona ama opposition bangena bengu 5 10 20 hayi kabayaliswa umuntu bayakampetheke sibabone kodwa ayingalihlekana nje labantu thina sikuchoyo ukuthi thina sihamba le party yethu izano PF endela bese yakhona siya wina ama election ngeke sluze la ukuthembisa khona lo ukuthembisa ivuku ukuthi upresident ubaba umnangagwa uyawina ama election no matter ukusenzakalani kungelanga nje lobudlongudlong kukahle ukuclean ngoba uyathandwa evungu constituents lezana uPF iyathandwa
allo ke ngumnumzana Omega Sibanda omela isigaba sevungu enkabazwe engwebandla lezana uPF ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le evungu njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sixoxele esikhulumeli sebandla leCCC esigabeni seMathibeleland South umnumzana Ntando Ndlela yena othi ibandla labo lithwele nzima kulesisigaba ngenxa yamapolisa
umsakazi labalali baka Studio 7 thina njengebandla le CCC lapha eMathibeleland South lokudana kakhulu ngesenzo samapolisa mhlawumbe ngithi ngesenzo seZanu PF ngoba lokhu kusegcekeni kuba akusiyo mapolisa kwenzayo kodwa isitha sethu esesabayo ukuthi abantu bahlangane bakhulumisane ngento yabo khulumisane ngamalungiselelo okwenza inguquko elizweni leZimbabwe kusemgcekeni kuba lokho kwenzakalayo kwasomthetho kuyikuganga nje kwezani PF isebenzisa amapolice ngoba basimisa ukuthi senze imhlangano yethu kungela sizathu ngisho esibambekayo ngikhuluma kunje eBedbridge bawumisile umhlangano eMatopo bawumisile umhlangano emzingano bawumisile umhlangano lalapha insiza kokugodlwayo bawumisile umhlangano ebandla leCCC okuyinto embi kakhulu njalo etshengisa kuba umthetho uvele kawulandela elizweni leZimbabwe thina senze into efaneleyo sabhalela incwadi yamapolice sibazisa ngenjongo ukuba sifunde sihlangane njengebandla leCCC senze ama meetings ethu singathi ngama rally okuyinto edingwa ngumthetho wemob kodwa bona batshengisele kuba kabafuni senze into esemthethweni bafuna ukuthi mhlawumbe bangcindezele ibandla leli ngendlela zonke abangazenza kodwa lokhu thina njengebandla leCCC kusinika amandla kusinika intshukuntshu njalo kuyasitshengisa ukuba into esiyenzayo yiyo kanye ukufuze sibe siyenza ngalesi sikhathi izanu siyethukile izanu yesaba amagwala ayesaba izanu PF sitatazela sinanzelela kuba umbuso usuyiphunyuka
manje kungaqhubeka lokho kunjalo lona ukhetho soluseduze lizathatha nyathelo bani
lokho kwenzakalayo umsakazi kuvele kakusethusi yiyo kanye reaction ebesivele sikhange kunyamazana leyo uthiwa izanu PF ukuba mayi sinanzelela kuba umbuso usuyiphunyuka izivele izatatazela yenze khona okevele sikwenza khathesi imhlangano le ayivalanga khona apha kuphela eMathibeleland South ivale indawo eziningi kakhulu mhlawumbe ezifika 60 ilizwe lonke lelijikele leZimbabwe bavele bazama ngazonke indlela ukuba abantu bangahlangani babonisane ngendlela okufuze bayenze ukuba bathathe inguquko elizweni leZimbabwe thina njengebandla lolu daba sesiluthethe sesiludaba esilwenza lube mqoka kakhulu esesikhulumisana ngalo kungenzakala amapolisa siwase edale lomthetho ecourt ukuze iyecazulula lolu daba ibafose ukuba benze umsebenzi wabo ngendlela kufanele bayenze ngayo ngindlela isisekelo sombuso esibadinga ukuthi benze ngayo. So ziningi indlela singazithatha kumbe indlela esizazithatha ngensuku ezizayo njengebandla. Kodwa okuhle mhlawumbe uqakathekile ukufuze ngikusho ukuba akulanto ezamisa ukuba abantu bahlangane bakhulumisane ngohlelo lwenguquko kumbe ngamapolisa kumbe iZANU-PF abantu beZimbabwe sokufika esikhathini sokuba babuthane bahlale phansi babonisane kuba benza njani ngikusasa lelizwe leZimbabwe ngoba konke lokhu kungumlando wethu akulanto ezasimisa thina njengebandla leTCCC kumbe mhlawumbe ngithi thina njengabantwana beZimbabwe yiso lesisikhathi sesisithatha ukuba siguqule ilizwe lethu leli senze ikusasa engcono eyami leyakho laye wonke umuntu umntwana weZimbabwe.
Alo ke ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla leCCC esigabeni seMathebeleland South ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eMathebeleland South. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi owake waba ngumphathintambo kahulumende umnumzana Christopher Moshowe obhubhe izolo ngemva kokugula kwesikhathi eside uzabekwa emathuneni eNational Heroes Acre eHarare. Leli phephandaba lithi ilanga lokubekwa kwakhe lizaziswa ngokuya kwesikhathi. Iphephandaba lobulembu be-internet elesite lilodaba lokuthi kulesiphathamandla seZANU-PF lamapolisa amabili abotshwe ngemva kokuhamba echaya abantu eHope Fountain. Abantu laba babikwa beveze ukuba bathunywe ukwenza lokhu iziphathamandla zebandla leZANU-PF ezivalisa umgcini sihlalo umnumzana Jabulani Sibanda. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Ngiyenthu kulibulisa lonke balandeli labalaleli umsakazo weStudio 7 okhulumayo nguThulani Ndlovu uSemkayi kosikhobokhobo. Ngithanda ukuthi ngiphikise iZANU-PF okhulumayo uqala ngayo uMnangagwa ngiyokala ngiphikisa konke lokhu akushiloyo. Akunabantu inkulungwane ezinkulungwane ezisuke kumabandla aphikisa zisiyangena kuZANU-PF. Akekho vele umuntu ongavuma ukuthi akhitshwe eKenani ehanjiswa eGibhithe. Iwamanga njalo uhlaza tetshoko lawo. Even uJoseph Chuma kobulawayo umqambi wamanga nje mele into angayazi. Lokhu kungeke kuze kwafa kwenzakala ngabantu nje abathethwe kubomdoko Mount Darwin kubo UMP uZumba Marambo Phumbu bagqokiswa nje ama-inform babiswa kwathiwa ngabantu abasuka emabandleni aphikisa bezama ukuvala abantu ingqondo. Cha, ayikho liyayenzakala. Ngisho ndiphinde igama lami lisenkaya kondona usikhubokhubo nguThulani Ndlovu. Ngiyabonga.
Salibingelela emsakazweni, siyabonga kakhulu ngomsebenzi elisiphathela wona. Siyadumala kakhulu ukubona abantu bezano bekade baliphatha leli lizwe kodwa bengaboni ukuthi bahlulekile. Namanje basayiqhenya ngokuthenga abantu belabangane babo bebabize emahoteleni bezothi baphuma kuma opposition sezojoyina iZANU. Ngubani umuntu emhlabeni ongaze ujoyina iZANU manje? Ejoyinele ukwenzana but umuntu uyabe ethengwe ngemali. Ayikho phela into yeZANU engathi nje nawe ungathi ungeZANU ukuthi uyiqhenye ngayo. Abantu bezano uma engabe lamahloni ngento yabo bathatha ilizwe kusisi 1980 kuSmith yonke into ihlangene. Namanje bheka namhlanje ilizwe lelo linjani. Inoma yena uMnangagwa elithatha kumgaba ethi uzowenza kangcono. Wehlulekile dizimali sokuwest than khona okade kuyikhona. Ingane sezibhemi i-truck, ingane seziyigebenga, seziphatha ocelemba, ingane sezingama-prostitute. So i-future yalezo ngane zalelo lizwe ikuphi nge-government yabo yeZANU-PF? Noma labo laba abazikhulumeli zeZANU nje ushona bekhuluma uJoseph Zuma, kumele ngabe sibe namahloni lapho. Ngoba bakhuluma nje beswele umuntu ongababuza imibuzo ukuthi sisi 1980 yiphi into ebambekayo eliyikhandile kuleli lizwe? Ngaba kukho umuntu obhemi i-truck lapho. Kodwa silusizi ngayo into yeZANU le ukuthi bathona bebhizi ngento ezingathi shu. Siyabonga.
Bonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo. Siyabona lolu cuco lenzwakala elizweni lakithi. Kodwa ngeqiniso vele abantu nje bengajoni bejikajika besiyalinala. iZANU-PF yekwenza lokhu ngoba kwakuqala abantu bayakwazi elizwe ukuthi abantu babulawa iZANU-PF. abantu bathunjwa izangiphilifu, abantu babojwa izangiphilifu. Ububi bonke lokhu, umnyanga kwasho umuntu ongabusilizwe kahle, khohlakele too much lo muntu lo. Ilizwe lisejakeni manje ngenxa yakhe, ngokusela. Ilizwe libe ukusela leliya. Ende kabafuna ukukhuzwa, kabafuna ukuboniswa. Mawa bakhuza bakufaka ejele, mawa bakhuza bayakubulala, mawa bakhuza bayakubopha. Ilizwe libe izangiphilifu leliya. Abantu abavele bakhohlakele too much lapha, ende ba greedy, asazi imali abangayishuthiyo ukuthi bazalele ezihlaleni kuze kube nini. Imali kabayishuthi kunini batshontshe, kunini babulala abantu. Kumanje buku ukuthi bayenza leli zulu. Yibo abahlukumeza abantu, yibo ababulala abantu, yibo abathumba abantu. Akulo umuntu ongayenza into elihlazo njengezabuphilo. Akulo umuntu ongayenza. Konke abantu bonke abakubonayo konke lokusenzakala ama-political parties kubulawa abantu, abantu bephula izandla, abantu bebotshwa. Yizani uPF? Fuka manje ukuthi isebenza kanjani amapolice. Amapolice alalambile ungacabanga ukuthi ngumuntu ogulayo, kungumuntu ophilile o-right, kuyindlala ebabulala amapolice la. Ngokuhlupheka. Uyahlupheka amapolice akithi. Yikubona tjontja kubulele senza ububi bonke la maphoyisa la indlala udubu maphoyisa wethu.
Siyabonga Studio 7 njani lonke mthokazi omuhle. Siyabonga umsebenzi omuhle elisenzela wona. Okukhuluma ngodawo 263 ngilapha eGoli. Hayi sabezo abantu basola ubaba lo owe-St Paul obathi khona ubingelela abantu bakubo. Angicabangi ukuthi lo muntu okathuki muntu. Into ayenzayo akula nto irongo lapho. Umuntu uma ebingelela abantu bakubo engathandi ukukhuluma ngepolitiki lelo lapho. Angiboni ukuthi ulicala lokhu. Ngoba asisezizwanga ngoba abaphathi be-Studio 7 noma abasakazi bethu kurongo lokhu. Soza manje nokuthi kiliyekele abantu kilihlonipha abanye abantu lingavuka ukuthela abantu umthetho ngoba asomsakazi wezalo Studio 7 uyamukela bonke abantu abani le kustudio kulokhu ku-ZBC le entweni zezano uma silifukelwa umkhuba wezano lapho asisebenzi womkhuba wezano onke umuntu ukhululekile ukuthi ayenze into ayifunayo ngavuka usihluku kusihlolela ngilani usihlolela ukuthi usithwalise nzima abantu nomkhuba wezano le ku-ZBC eliyenza into zezano le lekelou kuzosiqinela lapha
Studio 7 Studio 7 salibonani salibonani bantu bakithini njani hayi nathina siyaphila mpela siyaphila naliphila kahle lonke ngaqhamu ngamabizo ngithi lonke nje bantu abahle abasithathela siphindaba ezimnandi liphila njani hayi naliphila kuhle siyabonga kakhulu siyalithandazisa ukuthi umlimo ebelani ebelani lime lempilo enhle emhle sibili ebongekayo lonke lonke hayi mina yolibingelelayo lapha emikhumalo emikhumalo ngiyalibingelela kakhulu kakhulu hayi bethi ngimbonise kumbono lapha mana hayi abantu laba bethu laba bethu abe-Triple C bangazuzibuhlu bengeza ubuhlungu abatshaye nje betshaye bezithulele betshayele phansi kuphela betshayele phansi betshayele phansi njengomuntu ombe umlindi ekuhambe phansi egebha ngaphansi kwezindlu zabantu kude ephutheseke ngale phambili bayenze kanjalo ngoba bangabefakaza besithini besithini kwabahlupha ngoba babona ukuthi into umbuso manje yabanye uyanyamalala emehlweni abo uyanyamalala hayi uJoseph Shimayu bangabi nendaba labo labo abafowethu bangabi nendaba labo labo ogqawuli lapho bazobuya kithi ku-Triple C uzazwa sebeqalisa futhi bethi umlanga kwawayengalunganga hayi into abayijayeleyo leyo sibajayele benjalo hayi ithi hayi umlimo ukhona sizohlangana hayi siyobonga ngiyangithi ngime ngijalo ngingabi mude kakhulu ngibongile ngingathabanqa lingambaleli kodwe yami bantu bakithi Nkomo Jonga ngingathaba kakhulu danki bandi danki
yebo-ke Studio 7 Studio 7 ukhuluma ngo-Barnabas njalo bakithi ngemva kwesikhathi eside singatholani inkulumo yethu inye bakithi inkulumo yethu inye siyafisa ukuthi abalaleli bethu bonke abe-Studio 7 khumbuzane ngendaba yevoti ivoti ilungelo lomuntu ivoti ilungelo lakho ngiyaqhuqhuzela njalo ngiyakhuthaza abantu abangaphandle kwamazwi ukuthi-ke abahambe bayovota ekhaya silungise izinto akula muntu ozosilungisela ngaphandle kokuthi silungise izwe elidabukileyo kangaka ngakho-ke ngiyaqhuqhuzela ngiyafisa njalo ukuthi-ke kuba abantu bayangami bengena elithizweni zethu ukuthi sifike izikhathi zokhetho siyengene eringini nathi singalibali bakithi ukuthi-ke umfana omncane kangene esihlalweni kangene uchamisa kangene abangene ama-MPs ethu abangene ama-councillors ethu ama-senators bonke abangene kube yi-chain abangene asihambeni siyovota bakithi asihambeni siyovota
lawo-ke bekungamazwi enu Lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ze-WhatsApp ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 0800 265 0318. Kwezemelika izolo bekulilanga elikhulu kuZulu weMelika ngoba bekulomdlalo wenguqu wenkezo yeSuper Bowl odlalwa kanye ngomnyaka. Iqembu leKansas City Chiefs linqobe lePhiladelphia Eagles nge-38-35. Ngelanga kudlalwa lomdlalo kuyajajulwa imuli labangane behlangane bebukela umdlalo lo kumabona kude kunathwa njengathi lilanga leKhisimusi. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika umnumzana Mkhululi Ndabambi uze sizwe imbono yakhe ngaleli langa.
Uhle wasebenzisa lonibala ebesithi nizalisebenzisa elokuthi njengeKhisimusi. I-Super Bowl iKhisimusi after iKhisimusi. Lilanga elikhulu kakhulu, le economy yakhona ingangeKhisimusi. Kuyadliwa impiko lapha ama-chicken wings lokunathwa vele sokuqaliswa ekuseni emini sekuphekwe wonke umuntu ubephethe ende kutshone kubukelwe and abantu bakholisa kakhulu lokubona ama-commercial ama-Super Bowl commercial ngoba lama-company ahlezi ama-special commercials uthiwe lobonile lena libonile and lawo futhi a-rate the following day the following which is the best Super Bowl commercial and futhi le halftime show is probably one of the most sought after things izinto ezikhangelelwayo ukuthi mbane abechaya ku-Super Bowl this year. So uRihanna babe bemphethe nje so ukuzithwala kwakhe umkhanyana uzithwele konke nje i-Super Bowl lilanga eliyinkala kakhulu sibili ukuthi linjengeKhisimusi after iKhisimusi lapha kwelemi.
Ungasitshela ukuthi kulomahluko omkhulu na emdlalweni lo lalowo esiwujayeleyo owekhaya owenguqu.
Ukuze ubone ngapha phela amathimu karelegethwa njengekhaya. Ngapha ithimu ebengunumber last ebuyokugcineni yiyo ethatha the best players from a college the following year ukuthi layo iqine. So kunje nje kuma conference omabili AFC le NFC i-champion ngapha ku American Football Conference iyadlala le champion ku National Football Conference. So ingcwele lapho iyo i-Super Bowl champion leli lilanga sibili namhla not thina kuphela e-America but i-World Cup ye-football njengoba vele amathimu wonke aqinileyo awe-American engapha.
Hello ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi sizalana seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika.
You must hustle if you want your. You no finish, they won't fight us. If them they run, them no fit catch up. I know they form say I too righteous. No con they form say you too like us. You no get the time for the hate and the bad energy. Come my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Standing on my grind, no oh yeah, what they want telling me. Could deny my fantasy. They want to check with my daddy.
ingoma Ira Star ethiwa yona Rush sichayela ke bonke abasemathandweni ngelanga lalamhlanje ele Valentine's Day. Sisithi happy Valentine kibo bonke abasemathandweni. Siqhiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami ngu Chris Gande. Nxa lifuna ukuzwa njalo indaba zethu liya lienelisa ukuzizwa ku www.voaindebele.com. Masihlanganeni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30.